Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingalifu kanjani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 Mpandula 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowayengumongameli welizwe mnumzana Robert Mugabe siyaphenduka njalo enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ongamvalelisanga izolo athole leli thuba.
Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephutha ngayo. Ube ngumuntu lona othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho ephuthe ngakho.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa elizweni osekuchiye iningi lingasazi ukuthi lenzeni.
Abantu kade sibona ngathi sibili sebefike ebutheni abantu abasakwazi bayo. Le misebenzi nani bangatshela bengayi ngoba abantu abasenelisi. Nokuthi ukuthi kumbe abekuyi-stairway, abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomazi okugadi.
Izizalwane zamazwe achiyeneyo bezihlala kwele South Africa seziqalile ukusuka kulelo lizwe zisiya emakhaya. Sizahlaziya lolu daba lezinye.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lathi esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isidumbu sowayengumongameli welizwe mnumzana Robert Mugabe sizalethwa njalo enkundleni yeRufaro Stadium lamhlanje lapho uZulu ongamvalelisanga izolo azathola elinye njalo ithuba. Izolo inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene kwaqhamuka ukufuqana lokunyathezelana okukhulu ngesikhathi bezama ukubona isidumbu sikaMugabe enkundleni efanayo abanye balimala. Kusasa khona inkokheli zamanye amazwe ezedlula amachumi amahlanu zizavalelisa umuyi enkundleni yeNational Sports Stadium. Lanxa uhulumende ubezama ukuthi uMugabe abekwe eNational Heroes Acre, umndeni wakhe uyakwala lokhu sithi uzangcwatshwa okungaziwa khona kulandelwa isifiso sakhe losiko lwakibo lokufihla induna ngoba bathi ube induna yoqobo eyakhona le kozwimba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli webulilima West edalele ePhalamende njalo elilunga lezano PF umnumzana Dingimuzi Phuthi ngokutshona kukamnumzana Mugabe lembali yakhe.
Umgabe ngumuntu obe sebenze ngendlela enze ukuthi amukelwe ngabamenye. Kukanti ke kulabanye ke abambona ngaye ngenye indlela. Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephutha ngayo. Ube ngumuntu lona othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho ephuthe ngakho. Iningi lethu thina abantu siphambanisa khonapho ukuthi asila lokho okuthiwa ngama-principles ngesilungu, ukuthi umuntu kumele amele into ayimelayo angantenga-nte. Kodwa ke okunye singabe singakunankana ngomgabe ikuthi ngumuntu ozame kakhulu ukuphakamisa abantu bakibo ngokubanika umhlabathi. Yebo kambe sithe sithatha izibuse, uMugabe ubuye wangathi uyavilapha kancane ukwenza into eyayivele iyelwelwa yokuthatha umhlabathi. Kodwa-ke uthe-ke isifundo sesibonile ukuthi abantu laba kade bephethe umhlabathi babasoze bafise ngalinye ilanga ukuthi umhlabathi ubuyele ebantwini abamnyama. Wakwenza lokho. Iningi labantu basemasimini bakhona. I-problem nje ukuthi kulamavili abantu abafuna ukusebenza baphonga ukufuna ukuhlala bekhombela ukuthi ngokwami konke lapha kungelalutho.
Abantu abaningi basola inhlelo zakhe esingathi ngama-policies akhe ngesiNgisi. Bathi yizo ezadiliza umnotho, ngakho uchiya imbali embi kakhulu elizweni. Ungathini ngalokho?
Ye, asikeke sithayinja sifihle umphini baba. Umsebenzi ophethwe ngupresident ubaba Emerson Mnangagwa kathina ngokukorobha amanzi achuthekileyo. So sikhangele ukuthi ezomnotho lezi zibhidlike ngesikhathi ikakhulu from 1990.
Sithethi sifika kuba 1999 kungaphana sokuthathwa umhlabathi. Izinto bezike zavele zawonakala. Yebo kambe singakhombela i-SAP sikhombele njalo ezinye inhlelo nje ezingaphakelana ngalomgadi. Kodwa kasikhangeleni ukuthi aluba wasina wasina wadedela abanye kusase lesikhathi ukwenzela ukuthi abanye baqhubekisele phambili umsebenzi. Nanku-ke umsebenzi osusenziwa lo i-economic recovery program e-serious efuna ukuthi abantu babambisane. Yikho-ke okwenziwa ngupresident mnangagwa kathesi yikusebenza umsebenzi wokulungisa izinto esileminyaka phezu kwazo zisonakala. Yebo kambe wayeqale kuhle umdala, kodwa ngithi aluba wasuka wananzelela ukuthi kusina kuti.
Alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ilunga lebandla leZANU-PF njalo omela isigaba sebulilima West edalela ePhalamende, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Kunjalo nje uEzra Chisas Banda, intatheli izindaba weStudio 7, uxoxe lababaleka elizweni besiyaphephela kweleBhilitane ukuze sizwe imbono yabo ngomnumzana Robert Gabriel Mugabe.
Umbiko okubhubhayo kukamnumzana Robert Mugabe womukelwe ngemibono ehlukeneyo njalo ngenjabulo enkulu izizalwane zeZimbabwe ngoba bethi ufe elamacala njalo engatshongo ukuthi wabulelelani izihlobo zabo. Umnumzana Ngqobizana Maplanka uthi uMgabe waqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Kumele sikhulume iqiniso ukuthi uMgabe wayengumbulali, uMgabe wayelisela, uMgabe wathatha ilizwe elalilihle kwalidilizela phansi. Kudubeka abantu nje babatasatasa umhlaba wonke lowo ngenxa kaMgabe. Ukuthi namhla sibe sesikhohlwa lokhu sithi thina uMgabe wayengumuntu omuhle, siyabe thina selivuse singabantu abalamanga.
Unkosazana Nagizi Nkomo uthi ubuhlungu kakhulu ngoba ugogo wakhe wadlwengulwa libutho lekukurawundi kwazalwa unina.
Angisoze ngimxolele cause isoja larepha ugogo wami. Ugogo wazala umama and umamami oze watshona akamazi ubaba wakhe. All this kungenxa kaMgabe, so uzamxolela kanjani umuntu onjalo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ohlala edorobheni leManchester uthi abantu kabakhangele lokuhle okwenziwa ngumgabe bengasoli kuphela.
Kukhona okuhle okwenzayo, even lakhona phana ekuphambaniseni kwakhe kuningi abantu abakubhenefithayo. Bangabe baphuma baphasala lamazwe bahamba bayalela le ma kuwukuthi baqinisile ngento leyo ukuthi uMgabe wabulala ilizwe and all that. Abathatha amaskizo la sebawafundile endaweni eziningi emazweni atshiyeneyo babuyele bayilungisa ekhaya. Angithi uMgabe kudala waphuma elokhu ngani esihlalweni.
Ziningi intandane ezabulawelwa abazali 5th Brigade. Umnumzana Gibson Ndlovu ohlala edorobheni leLeicester ngomunye wazo.
Kodwa ngifisa ukuthi kuba uyavuka aphinde afe futhi avuka aphinde afe futhi. Khona manje abazali bami bafa bonke ngendaba kaMgabe wabulala labo okhulu bethu uMgabe. Ngesikhathi seGugurawondo mina ngeke ngimxolele abe MDC abaqeda iminyaka yonke le besilwa lo mgabe. Namhlanje abanye babo sebemkhuluma kahle.
Umnumzana Martin Mpofu ubele sifiso sokuthi uMgabe ngabe wafela ejele.
Sile mbuzo emningi kakhulu esingakwazi ukuthi ngubani ozasinikeza ingcazelo zayo. Kodwa hayi, abantu bajabule impela ukubana isitha sesihambile minus one problem. Siyajabula kakhulu thina sithi halala.
Umoya uMgabe uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Intengo yempahla lokudla ezitolo isikhwele okuphindwe phose kabili kuyona le iviki. Lokhu sokuchiye abanengi abafana lomnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU, besithi bona abantu bagcina betshengisela bengaqoqwanga beqoqwa indlala.
Ye, okuyiqiniso ukuthi intengo yezinto iqansile. Amafutha ungananzelela awukubhekisala 2 liters namhlanje ku around 35-37 bonds. Kwezinye indawo vele ezitolo awuyitholi, ayitholakali vele, uyayidinga uyiswele. Lapho uyithola khona iyabe ikhonapho. Bese sikhuluma ngempuphu, impuphu la iqansile kwanokuthi vele awusezokuzwisisa ukuthi uzananzela usikhuluma kanje kathesi i-50 kg kwezinye indawo kuma-250 kusiya kuma-300 bonds. Konke ama-10 kg kukhwelile, but kwezinye indawo impuphu yakhona uyayidinga uyiswele. So-ke kuyadingisa ukuthi ngalesi sikhathi abantu kathesi siphakathi kwehlupho olukhulu eZimbabwe ngoba iqiniso konke lokhu kuyenzakala abantu imali zabo zokuhola ama salaries azimele endaweni yakhans. Ukukhona phela umuntu ezimbabo athe sohola $300. Kodwa yethola impupho okuthiwa i-50 kg la i-$300. Umuntu lo uzadlani kakathi kakabhadala irenti, kakathengi lutho, usehlebathenga impupho ophelela khonapha. So-ke ilizwe lethu hhayi abantu liyabahlukuluza and liyaqhubeka libahlukuluza. Sibona ungathi owalesi sikhathi abantu bakhathele sibi.
Impuphu-ke yona ebikwa ingasatholakali ezitolo, abantu manje bathenga ngaphi, benzani?
Impuphu ayitholakali ezitolo, kodwa wathesi ungakhali itolo sezivaliwe ntambama. Usuyibona futhi sikhona ebantwini laba abathengisa ensitha abesingathina i-black market. Bona bana abantu yabona sebelayo sebeyithengisa. And kuyakhanyisa abantu abana abayithengisayo babe impuphu vele bangayithatha ngayo. Iqiniso yikuthi kuloku kunazeleka ukuthi izitolo yizo ezikhupha impuphu leyana zinike bona bana abantu abathengisa phandle sebethatha imali enye esabekayo engaqedakaliyo, besenza imali eningi. So-ke kuyatshengisa ukuthi ilizwe le ezomnotho ezingamanga kuhle lenza kube lokugcwelegcwele obuningi lokugama okuningi, kube le-exploitation, kuthi la abantu abafuna ukwenza imali ngendlela eziphezulu ngesikhatshana bazenze.
Sasisizwa njalo ezinye inhlanganiso ezigoqela eyakho ye-ZCTU labanye nje besithi bazatshengisela ukwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ngempela ezomnotho lokho eziqhubeka zibhidlika.
Okuyiqiniso yikuthi abantu khathesi akusadingi umuntu wokuthi kumbe i-ZCTU kumbe mani ozaqoqa abantu. Umumo lesi ubona into esizazenza and uhulumende ngayengananzelelanga sizabona into ezesabekayo khona abantu sebezenzela bakucabangayo. Ngoba kade sumele umntu amemeze lingenza lokhu lalokhu akusasebenzi. So-ke sibona ungathi ngomume sesikiwe hhayi abantu kade sibona ungathi sibili sebefike ekucinga abantu abasakwazi bayenga. Le misebenzi nani bagcina bengayi ngoba abantu abasenelisi nokuthi ukuthi kumbe babe kuyi-stay away. Abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomali zokugada. Kade sisukela ukuthwabula amabhasi e-50 cents abantu bayamelayini labathola umuntu emile siyafika endlini ngo-10-9 ebusuku eloku elayini elibhasi leyo.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi iqula lebhanga le-International Monetary Fund liselizweni ukuzohlola ukuthi inhlelo ezimele zilandelwe nguhulumende ze-Staff Monitored Programs ziqhuba kanjani. Iphephandaba le-Herald lithi usikomitsho wamapholisa Mnumzana Godwin Matanga usexwayise uZulu ukuthi lanxa elelungelo lokutshengisela, lokhu akutsho ukuthi kumele abangele udlakela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumele wona nge-WhatsApp.
Yesanibonani, injani balaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 abahle. Hayi, ndlulisa wami umbono nami ye ngendaba kuhlaselwa kwabantu bokufika lapha e-South Africa eMzansi. Liyahlupha kakhulu udaba lolu ngoba ngokubona kwami ngibona ngathi uhulumende walapha nguyo okugqugquzela lokho, ngoba la bantu bayohlasela abantu phambi kwamaphoyisa njengaukwenzakele izolo. Bababonile uma besuka besiyohlasela, bababonile kodwa bazange benze lutho, abafuna ukubabopha bayenze lutho. Kusho ukuthi bayayivumela le nto le. Besingathi i-United Nations sicela ngathi ingaqinisa isandla ukuvikela abantu abakuleli lizwe, ngoba kabazizelanga, baze ngesimo esisemazweni abo. Uma ingazivikela kakhulu kumbe yenze uhlelo olungcono lokuthi kumbe mali kufanele beyenzela ilizwe le-South Africa ama-sanctions, balifakele ama-sanctions ngoba sokukhanya kuhlukumezeka abantu abangenzanga lutho. Abantu be-South Africa bayadelela, bazenzela intando yabo. Kuyakhanya ukuthi amaphoyisa ayisapota le nto ngoba ubheke icele layo ngumZulu, ngoba inzondo isuka kahle kahle ebantwini bohlanga lwamaZulu. Ama-hostel wonke la agcwele lapha e-South Africa yiwo adala leyo nto leyo. Kwamanye ama-province akwenzeki, la seJoburg lapha basuke eNatal bezoyenza lowo msindo kona lapha eJoburg, okubonisa ukuthi umZulu vele inguye one-problem. Lokungayi esikolweni kwabo kona kuyikho okugqugquzela leyo nto leyo. cela abantu ba komanya amazwe bezama ukuthi bebambane nama opposition party mangabe hayi awayi support le nto le zama ukuthi ayisukumele ngoba kuzaze kumoshakale kuyazi mase kuqala ukuphindiselelwana nabantu bokufika sebeqala ukuphindisela kuzoba buhlungu kuzokufa abantu abaningi so uhulumende kazama ukuyisukumela le nto le hayi ngokubhubha kukamongameli umgabe waye ngumongameli hayi thina akulisinikeza stress sibona kuyikuthi manje one problem ngoba imali yeZimbabwe kade iphelela kuye ebhize lokhu elatshiswa izinto ezingakhanyiwe kudlalisa imali yelizwe imali yelizwe okunguye vele wayimotsha wayigqidayo nezanu pf yakhe hayi yena kahambe kahle umdala vele asinandaba naye thina njengabantu basesindebeleni babuhlungu kakhulu ngento ayenza egugraund ebulala abantu kaya sihambile vele sidingi lokuthi asimkhaleli lokumkhalela uNkulunkulu yenze kahle wamthatha nabo banaba abaseleyo omnangaka nabochiwenga behlukumeza abantu kumele bahlale beyazi ukuthi uNkulunkulu babhekile bazomlandela ukhulu wabo yabona
alo Studio 7 ngiyalibonga badala ngemsebenzini eliwenzayo ngaso sonke isikhathi ube lisithinta lisitsho nje ukubana lathi sitsho kusenhliziyweni zethu ngoba lapha kwelakithi akwenzakali lokhu ubona uthi we ukhululwe la uthi ukhuluma kusenhliziyweni yakho akabakuvumi lokho ngoba akwazi ukuthi kusenhliziyweni yakho nokusenhliziyweni zabo kuthiyene saka akabavumi saka siyabonga iredweni ekhululekileyo esikhululayo lathi ukuthi sikhulume kusezinhliziyweni zethu ngingena kudaba lo wayengumongameli Robert Mugabe ngithi mina kungaba kusebhayibhileni kuyajika ukubana ungaze wafakazela owangakwakho amanga kakukhulunywa iqiniso ukuthi uMugabe wayengumbulali uMugabe ilizwe lapho elikhona kathesi isandla sakhe uMugabe nguye wancindezela abantu zonke izinto lezi awuthiwa abambonga khona laba abambongayo ngamanye amatsotsi angkhona uMugabe into ayezenza abambonga zona njengokweminda lokhu okweminda lokana wakwenza ezama ukuzidifenda ngoba wayesebona ukuthi iMDC sikhona size ngamandla so ngumuntu wamaqhinga wayenamaqhinga ukubana azidifenda yalesembusweni hhayi ukubana wayefuna ukupha abantu umhlabathi ngokathi siyabona lalo mhlabathi abantu bangkhona abaningi bakhona sebewuthathelwa ngiyabonga.
Hayi siyabonga lathi labo ke ngabalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki njalo imlayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu. Kwezenzakala kwelemelika bekule ngxoxo mpikiswano yamalunga ebandla lama-Democrats izolo ebusuku amalunga alithumi yodwa aphikisanileyo ngemva kokusuka kwabanye abalithumi ngoba bengenelisanga ukuthola usekelo lwemali kuZulu. Okhokhela abazancintisa laba umnumzana Joe Biden uthwalisane nzima lo mnumzana Julian Castro bephoselana aqhatha.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabezana nduku besithatha besifakele indlela thabombe.
Udlakela lwezokucwasana ngobuzwe kwele South Africa seluchiye amakhulu abantu bokuza sebeyimhambuma okugoqela lezalwane zeZimbabwe. UBenedict Nhlapo uxoxa abasemngceleni endaweni eziphephileyo lalabo asebebuyela kuyibo ngenxa yalolu dlakela.
Lomsindo ohlangabezana lawo emnyango nxa ungena eholweni yetsolo elokishini leKahlehong edolobheni lekuruleni elingcinelane leJohannesburg. Liholo igcwele phambi ngabantu labantu ababo ababalekele udlakela lwezenophobia elokishini lemikhukhwini yaseMandela. Unkosazana Polite Moyo leminyaka engamajumi amahlanu labantwana abathathu ngomunye wabeZimbabwe abaphose bafike ikhulu abahlala kule iholo. ukuthi ngeviki eyandulelele epheleleyo izakhamuzi zakwele South Africa kuleli lokishi zivuke seganga ngovivi zabathanyela okwencekeza.
Bathi silininga only 3 hours libe lingasekho la. Bathi ngo-10 siyangena door to door, wonke umuntu wangaphandle kaphuma. Sabaleka saye police station, sithe sikhona ngale police station sabona sokubamba intuthu sokutshisa impahla zethu.
Lokhu uthi sekubaphendule baba iziceli zokugcina.
Asilamali asilalo, siyithi nje siphume nje simsulwa kwakudla kwani kwani kwani. Okuthi lanxa sicabanga ukuya ekhaya, uyazibuza ukuthi ekhaya ufike uqalisa ngaphi. Konke imbizi, imigano, yonke into yethu kankomje konke kufele khona pha lapha ade sihlezi khona.
Lapha-ke kule iholu balala beqamela imikungulu yabo, omama kwelinye icele, obaba labo kwelinye, badlela lapho, betshone lapho, kanti-ke labantwana badlalela lapho.
Uyazi ukuthi i-stress engilaso nxa ngicabanga ngeproperty yami, enye bengakayisebenzisi nje iproperty esanda ukuthengwa ibekiwe, kundilimaza kakhulu ngaphakathi kwami. Ngicabanga ukuthi liyona leyo mali yokuthi ngiphinde ngikudinge khona lokho kade sengikudingile, ngizayithatha ngaphi? Angisebenzi. Besezo ukuthengisa nje ngizithengisela ama vegetables ngenzo ungumsika bachisile konkani salanga la next.
Umnumzana Isaac Sithole Mabandla ngomunye wabalitshumi lambili abalahlekelwe zimpilo zabo kulokhu kuhlasela. Yena ke kwathi ngemva kokuhlaselwa ebusuku belele wathi ezama ukubaleka bambamba bamkhanda ngamatshe lezigodo bamchisa waze wafa. Umfo wabo umnumzana Langton Sithole Mabandla uthi lesi sehlakalo sibatshiye bezondile bedanile benhliziyo zivuza igazi, kodwa usizi ukuthi akuselanto abangayenza ngaphandle kokuyangcwaba umfo wabo ekhaya.
Kufa uchipondwa kana kuti kufa uchite zvekupiswa.
Ufa ukhandwa loba uchiswa kubuhlungu okokuthi lawe ufa usuzwile. Kubuhlungu kakhulu kimi ngoba imuli yakhe isisalele mina.
Saka kusara kwaite vana nekusara kwaite mhuri zvese zvakutasana neni.
Ngenxa yalokhu kuhlasela, amakhulu ezizalwane zakwamanye amazwe asebhalisele kubuyela emazweni abo. AbeZimbabwe abedlula amatshumi ayisithupha, abeMalawi abedlula ikhulu, labeNigeria abadlula amakhulu ayisithupha bayingxenye yamaqula aphakathi kokubuyela emazweni abo. Uhulumende waseNigeria useqalile ukuphindisela izalwane zakhe emuva.
Victoria Okubanjo.
Isizalwane sakwele Nigeria ukhethe kwaziwa ngokuthi umnumzana Nicholas ngomunye wabebe kuqula lakuqala.
It's better I rather die in my country than die in South Africa country.
Like ungcono nyefela elizweni lami kulokufela lapha sengathi aziphelelanga ekhanda. Ngilahlekelwe izimoto zami lebusiness lami.
I lost my cars. I lost my shop. I lost everything.
Iningi-ke labeZimbabwe bathi njengoba isimo ekhaya sesisibi okwedlulisa amalawulo bazahlala balinde loba yini ebuyayo, ngoba bengabuyela ekhaya lakho bazagcina befile endlala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Lokhu sikudaba lunye. Lamhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya udlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umongameli webandla leMthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi izikhalazo zezalane zeSouth Africa ezokuthathelwa imisebenzi lamathuba atshiyeneyo azifani na lezikhalazo zezakhamizi zesigaba seMathebeleland ezithi lazo zithathelwa imisebenzi ngabavela kwezinye izigaba zelizwe.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lati esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane. Okokuqala ngizokhuluma nge-SADC, ngibe sengikhuluma nange-African Union. Ngicabanga ukuthi ingatsha lezi zombili ziyehluleka ukulungisa udaba lolu, ngoba okokuqala okwenze abantu baseZimbabwe particularly abeMathebeleland babuya South Africa yikuthi kulohlupho olungalungiswanga kusukisela kudala oleguguraundi olwadisplaysa abantu ezi-80s bazogcwala eSouth Africa kwasokuqhubeka nje ngemva kweminyaka yabo-2000. Uthola ukuthi amazwe se-Africa especially e-SADC bayabehave as if akulanhlupho emazweni alaba abantu ababaleke bazogcwala eSouth Africa. Ubusuthola ukuthi sebeqala ukusola izizalwane ze-South Africa khuluma ngokuthi ziyathathela imisebenzi lamathuba amabhizinisi. Not only that, siyananzelela ukuthi kulale crime eningi lapha eSouth Africa ogoqela le fraud trafficked, lokuthengiswa kwama drugs and all those things, you find that ezinye zalezi izinto ezenzakala eGoli ama crimes kukhozwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Usithola ukuthi sicabanga ukuthi ngalesi sikhathi ngabe amazwe eAfrica ama presidents alabo abantu abathi khona bagcwele South Africa ngabe yibo abaphitheka ngokulungisa ukuthi amazwe anjeabo Nigeria labo Zimbabwe oMozambique oMalawi labo bonke abagcwele South Africa kulungi emazweni abo ukuze lezi zizalwane zingatholakali sezihluphana labantu beSouth Africa la. But uzathola ukuthi ama-presidents wona lawo akulungisi lokho ngoba bangabantu abangabahuquluzi benotho abangelandaba lamamasizi abalendaba lempilo zabo lemnotho wabo esesicabanga ukuthi thina i-SADC le-African Union ngama yabo nje ama leaders ama countries but abangalani lo sapho lwabo oludubekayo.
Ubona ungani bengasuka bona bokuza ilizwe le South Africa lona leli lingasala linjani njengoba sisizwa ukubana abokuza yibo abaziphetheyo?
No, ngicabanga ukuthi baba amazwe ngamazwe abalabantu vele esingathi thina ngama experts kolunye uhlangothi kumbe ngama professionals kolunye uhlangothi, but engunanzela into sokusenzakala eSouth Africa uthola ukuthi layo imisebenzi kayisekho vele eSouth Africa sikhuluma kanje. Ngikhangela kakhulu abantu abavela kithi eMathebeleland, ungakhangela bagcwele Hillbro, bagcwele kubo Uville, bagcwele kubo Soweto, bagcwele kubo Thembisa. Ungakudingisisa abaningi babo kabasasebenzi ngendaba yokuthi imisebenzi vele ayisekho ngenxa yokuthi ama-foreigners semaningi lapha eSouth Africa. Engikucabangayo ukuthi kube kuthiwa amazwe nalawo e-Africa esikhuluma ngawo ukuthi kawacilani bona bezinkokheli, uthole ukuthi singakhangela ngelizwe njengeZimbabwe, i-SADC labo AU yibo bagijima bancindezela kumbe bafakazi ukuthi eZimbabwe ama-elections abe free and fair every time nxa kulama-elections. But nxa kuliqiniso ukuthi ama-Zimbabweans avota kuhle njalo ekhetha abakhokheli ababafunayo, abantu baseZimbabwe babalekelane eZimbabwe. Uzathola ukuthi babalekela ukuthi akulamsebenzi kulocuku kunyezwa lokhu lalokhuyana ngoba amazwe e-Africa abakhokheli bawo sebengabantu abaqamba amanga abangalani labantu abadubekayo abalani lokuzinothisa. So engikutho ukuthi mina lanxa abantu laba bekhona lapha emazweni laba, uzathola ukuthi iningi labo akusasizi kakhulu njengalokhu ukuthi kudala umuntu wayeyafundisa kwelilungiso besiya ngudokotela welizwe ngenxa yokuthi kulamathuba anjalo kuyi-government to government agreement. But kathesi abantu sebezenzela njalo, uzathola ukuthi abantu basekhaya ikakhulu eMathebeleni abaningi babo balamaphepha angabenza ukuthi babe lamaphemithi okudinga imisebenzi, ngabantu ababuya ngendlela zabo ngenxa yomumo osekhaya obathwalise nzima.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Esigqibela-ke inhlelo zethu lapho ebesihlaziya udaba lodlakela oluqondise kwabokuza eSouth Africa, i-xenophobia.
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabezane nduku. Besithatha besifake lindlela, thabombele ngabe sikwenzeni na.
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabezane nduku. Besithatha besifake lindlela, thabombele ngabe sikwenzeni na.
Osiwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake lindlela, thabombele ngabe siwenzeni na.
Osiwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake lindlela, ithabombele
iqembu labanqobi. Yilo-ke kade lisiphathisa ngengoma yalo, ingoma eyahlatshelwa-ke ngesikhathi sikaThabo Mbeki esangumongameli. Hayi, silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Libe losuku oluhle lempela viki elijukela.